Ukhona ukuthi kuleyindlela eziningi abantu bamabhizinisi abahamba ngazo besiyagcina imali zabo. Yasiza ukuthi kulabo Panama, kulabo New Jersey, athiwa ngama-offshore accounts. Ukugcina imali ngaphandle kwelizwe ayisocala, kulicala nxa ugcina imali yakhona iyimali yobudlwangudlwangu, kumbe ugcina uvalekela imithelo, kumbe imali yaleqonda leyo esithi khona yimali laundering lokunye okuthiwe. Kodwa imali ezigcinwa ngaphandle kwelizwe, emabhenki angaphandle kwelizwe, kulacala elikhona.
Kodwa sizwa kuthiwa kulamanye amankampani agoqela enye eZimbabwe okuthiwa khona yahambisa imali ifuna ukubalekela ukubhadala umthelo we-tax.
Okukhona phela ukuthi nxa ukhipha imali yeZimbabwe usiyikhipha after tax profit, uyakuyikhipha nje uyigcina nje kwelinye ilizwe iyimali ovele ingeyakho, ngoba nxa yikampani i-corporate account, ikampani i-account yekampani ilama-after tax lama-before tax. Kodwa nxa usenza ethiwa yi-transfer pricing yokuthi ungahamba uyethengisa izinto ngaphandle kwelizwe, ama-remittance zakhona siwathatha siwafake ePanama kumbe siwafaka e-New Jersey, kuyabe sokulicala khonokho. So yikho ngithi ukuthi mina nxa ungakhangelisisa i-account yakhona ukuthi iyahamba njani. Kodwa ngathi ukuqonda nendabantu umongameli abenizwe andamaminista labanye ezele ezikhuluma kuthiwa ama-public leaders abavele abafanelanga babe lama-offshore accounts, ngoba yibo abayenza imithetho yezimali elizweni ukuthi bafanele bafake imali elizweni ukwenzela ukuthi abantu babe lethemba lemithetho yakhona.